Okuyisikhathi sembiko yenu
basakaza bahle bohlele oluhle oluyi-Studio 7 ngiyalibingelela lonke sengathi lingaba lomnyaka omusha. Basakazi, yeyi kunzima ukuba umuntu eZimbabwe ngempela, kunzima kulo mhlaba, kunzima kakhulu. Angazi ukuthi le ndaba ngempela sifunani, mhlawumbe sifunani bephakame, mhlawumbe betshengisele ngenye indlela. Hhayi, kunzima kakhulu. Ngobani manje msakazi, nginombuzo engizibuza wona ukuthi kambe i-government yeZimbabwe ma ithatha izinqumo bake beyicabangisise kahle ukuthi into abayithathayo ngempela izofika ithini ebantwini noma bayenza nje kuphela. Msakazi, kambe indaba yama-passport la amatsha lawo asesikhona na isidingo sokuthi ilizwe elingenamali kodwa kugijinyiswa ukwenziwa ama-passport azobe edule ebize imali yase-America kulokuthi aluba mhlawumbe balungisa izinto ukuthi kube le mali elizweni? Kambe ngempela upresident ebathi ngumnankakho ngempela uyake ibone, uyake ihlale phansi nje icabange izinto, noma nje engavuka ekuseni elomthongo yepho ngokukhuluma uphele into sesiyenza lokho. Hawu, thina sikhathele ngempela mse, hayi sikhathele ngempela mse, bona into sezenza manje ngempela hayi, thina manje sisikwati kakhulu.
Binjani lonke elilalela isitudiyo, ndingelele labasakazi bonke abakasitudiyo bakithi, nxa ningansiza kelixhumane le-First Mutual, ngivuka kuthi ake lisize ukuthi kambe ngasebenza kwesinye isibhedlela khonapha kwelikamthakazi ipensheni yayithathwa yi-First Mutual. Pho kathesi bona ngenyanga sengingasasebenzi banika 48 pounds ngenyanga, 48 pounds sebeze bathi bona suzayibuyihola every after 4 months, every after 4 months ibuye i-192 of which ukuthi babekusintukungu-48 times 4 iyaphuma yona leyo. Ukuthi kati ipensheni leyo ele mali encane kangaka yona i-48 pounds ithengani? Bakithi akili sisizekele sikhulumele labantu baka-First Mutual, angazi ukuthi basithatha njani. Mina sokungehlule, ngiyabonga balaleli, ngiyabonga lani basakazi.
Njani basakazi esikithiyo seven, hayi siyabonga ukusiphakulela indaba ezimqotho. Hayi siyabonga basakazi bethu sibili, siyabonga okuzwayo. Sicela nani liqhubekele phambili ngomsebenzi wenu, phambili ngomkomana, sithi phambili ngomkomana.
Losisi lo ubezothiwa ngukholisane moyo vele ke ngisathi ngisisa losisi ovelela ubhane phakapha unceba amazwi umoya othiwa ngukholisane moyo kholisane moyo losisi awutshengile lakaisi vele kasihlatshwa emjekiseni ekizwa Johnson osile khonapho utshonile but utshonile lakho eBotswana etonoto eBotswana kufaditonga khona ngathi lupane asikabe kwazi abakiwo kahle kahle ukuthi bangathi abanye bakhe but ngisathonga lupane kuthathele kahle lupane ngapho khonapho but mhlawumbe amabe mazwi ababe mazwi kholisane moyo lingasibambe enambeni ya inamba nethi 75552 75552. Ndingasibamba khonapho abanye babe makhapha abakibo kholisane moyo losisibhekelela umntwana ngapha nxa mhlawumbe belimazi ebele umuntwana akhe omunye intombazana ngapha eBotswana so ndethe mna bangabelimazi khonapho elupane kholisane moyo okukhani phumapho elupane ndingasibamba khonapho sianinika idirectioni lapho behlala khona etonota eBotswana mhlawumbe lingamsiza ngumuntu wakubini khonangapha eZimbabwe mazibakhwe kahle mali mazwi emsizeni mpela ekwane sikwekezwa ncathi ekhakho nangapho ingayicena lahlule kanye nomntaneni badala imali isathila khonapha elupane mntaneni nangothiwa ngukhulisane moyo usithile namhlanje saka-15 ngo-4 o'clock ngo-7 ntambama.
Salibonani linjani bantu bakithi? Hayi, mina ngiyaphila. Ngikhuluma lobaba Dube la, okwamanje lami ngingapha e-South Africa kodwa ngokuzalwa ngidabuka ngapha ngasenyamendlovu. Ye, uhlelo lwenu lolu ngiyaluthanda kakhulu bakithi, ngiyaluthanda sibili kakhulu ukuthi okhenzisa indaba zasekhaya. Manje ngibe ngicela bahlobo bami ukuthi angeke likhone na ukuthi ningifakele ilinki yesiNdebele, ngibe ndalela kuhle, ngizizwa kuhle ngelinki yesiNdebele ngoba isishona ngiyasizwa sibili kodwa kwezinye indawo ngisuka ngazwisisi kahle. Ngizocela abantu benkosi angazuthi lingangenzela kanjani lami ngiyizindaba zesiNdebele. Ngiyabonga inkosi ibuzise.
Ngiyabonga lonke bokungamela inkomo lokho kuphenkube kokuthi lonke bebasitudio 7 siyacela konke sikhumana ke lihambe lilonde lizwe lokusikhala ngakho kufana njengemgwaqo ike lisuke kobulawayo mpela lihamba ngokamera zize liyefika esolo sligule esolo silube likhangela libone ukuthi kuyiqiniso yini ukuthi imigwaqo liyaduma liyenziwa hhayi bantu ukuze sinedakale kufanele libe litisi ngakhuluma lihambe likuleyo ndawo ukuze liyibone ukuthi iyazuma gama lami uthilani molo usetholotho ngicela into zonke izinto ezikhulunywe ezilungile sitsholotshile kuyacina ngikusosero simithi into eyenzakalayo nalo ukuthi simithi esatfila kwayo kokumukisa umgogo yona owatsholotshwa wonethara wawonesikontini sawesihle wacina khonapho phela kuselagatapile egreda kuselagatapile okulungiswayo kuselomgwaqo elungiswayo siyacela siyacela yizicalazo zethu ngoba yinto esithelintelayo yilokhu zelapho siyacela selizama ukuthi imigwaqo ibe mihle ibonakale ngoba imigwaqo iyehamba izimoto iyehamba imoto zihambe nalesi sikhathi ezisoziyasokola imoto esiphumele egoli lapho egoli esiphume egoli asisafika ekhaya sifuna sihambisele abantu abethu ukudla sunalo kuvesela sicela lilungise imigwaqo khulume nakungami inkomo hambani kuleyo ndawo esiyikhulumayo sisuke phela ngokamerodi lihambe lizeyesoko solise livilini solise lize liyefika konale nkuweni koskente lizokhuluma into eliyizwayo esiyizwayo lani eliyibonayo sikhuluma ngayo ngiyacela mbese ngilingelela lo usibangeliswe inkomo sibangeliswe samana ukubona mndinisipra samana ukubona into eziyenzakalayo emhlabeni mangawuphuma sikakuzwa ukukhulunywa sikezokukhulunywa ngawo akuzame ukuthi into zonke zikhulume zihambele ezintoni nazihambele zonke izigaba zibonise ukuthi lingenzathu ukuze sisuthiseke ngoba vele into esiyenzakala sisabone ukuthi yenzakalani.
Basebazilivuma njani studio 7 madoda liyasebenza siyabonga liyasixexa indlela aluba kayisini ngasazi ngoba enzakala elizweni lakithi ezimbabwe ngikhulumile phezulu kulapho engikhulumayo ngudime hlasuka enkayi kosigobogobo enkayi mzansi hhayi madoda umbuso oselizweni lakithi ayisiwe esawulwelayo
labo bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imbiko yabo ne-WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318.